Ngowambono Gandhi, ngikubeka ngale ndlela. Okokuqala, kumele ukuthi kungabi lokhetho o impumela egenqulwayo. Impumela okumele ukuthi yaziswa abantu, okumele ukuthi ibe yiyo ezakwaziswa abantu, akube impumela elobuqotho, impumela yoqotho. Ngezinye indlela, ngithi mina kumele ukuthi ama ballot papers kuvunyelwane kuma V11, i-opposition ezonke including lo Mnangagwa, kuvunyelwane ukuthi ama V11 ayiwo authentic yila, ngoba ochamisa balawo ama V11 a authentic, la izano ama agents abalayo balawo ama V11 a authentic. So ke akuvunyelwane kuma V11, but ke inkinga ekhona ukuthi njengoba vele sisazi ukuthi sidila nezikliwi ama ballot boxes wona lana khona, kungenzeka ukuthi vele asevuliwe bathempa lawo. So once you temper with the evidence ye crime scene, then sokusiba le problem ukuthi ingeke yaqhubekela phambili. So into esizakwenzakala ke ukuthi kungangcono ukuthi ukhetho luphindwe, ngoba iSADC nxa njengoba layo isichilo ukuthi impumela yokhetho lolo suffers from illegitimacy, ngoba kukhona okuningi abakubonileyo okungaqondanga, okungahlangani kuhle lezinqumo kunye lemigomo yokuconduct ama elections awesadik. So kutsho ukuthi uMnangagwa nxa engomisa ikhanda ayiphambili ngumuntu wabese illegitimate kusadik, njalo akasenakho ukuthi angahlala imihlangano kusadik ngoba is an illegitimate president. Yikho nje usizwa bekhuluma kathesi ngokuthi bayaphuma kusadik, ngoba ungakhohlwa ukuthi layo mgabe kulesikhathi akathi khona sebeqilile ukukhetho, wathi bona nxa isadik ifuna ukwenza into zayo they are willing to withdraw from sadik. So into enalibi ikhulunywa ngundoda yenalo amahovethi ingqondo yezano ivele yinto abalayo.
Phambilini kokhetho sibone umnumzana Douglas Monzora we-MDCT esithi ukhetho lolu alusoze lube lukhetho olukhululekileyo okubangela ukuthi asuke kukhetho. Ubona ngani ngayilo yini inyathelo elithethwe libandla le-CCC lamanye?
Angiboni Gandhi ukuthi bekungabe kuyikuhlakanipha ukuthi i-CCC ingangeni ku-presidential election, ngoba ukhumbule phela ukuthi izizathu zikaMonzola siyazizwa siyazibona sibili ukuthi bephule umthetho, and okubi ngakho ukuthi ukhulume ngakho asazi ukuthi kuphelile ngapho kwinto kwakho ukuthi bephule umthetho. Yebo, ayizeki umthetho uyephule sibili, kodwa-ke ukhumbule ukuthi even ngabe kuthiwa uChamisa kangenanga ku-election, izanu ibivele isponsile amanye ama-candidates ukuthi nxa bengaphuma be-CCC amanye amaphathi azangena. Phela awudingi ukuthi kube i-CCC ingene kuma-election ukuze impumela yokhetho ibe legitimate. Awudingi i-CCC, kudinga nje ukuthi kungene any political party econtesta the ruling party. So ngaphandle kokuthi nxa bonke abantu bengala ukungena ekhethweni, then yikho lapho sokule nkinga khona. But undoda uqina uyambona nje lenxa umkhangela ukuthi umuntu ongenanhloni ulakho ukuthi ngomisa ikhanda nje azihambele nje yedwa. Kodwa-ke hhayi, bekungeke kwaba yokuhlakanipha ukuthi uChamisa aphume ekhethweni.